akuba ngadisi ukuthi ubonisa deke iphuma lesinqumo esifana lasona lesi ngoba yiyo indlela vele esebenza ngayo iyandisa kakhulu kwakhelana kwalapha basezihlalweni lobungane kwalapha basezihlalweni kulokuthi ihambise phambili amalungelo abantu lokubanjwa kokhetho ngendlela efaneleyo. Ukhetho nxa lungahambanga kahle kuqakathekile ukuthi bakhulume njengoba kunjalo ukuze isadakhi ibe lokuthula ibe lengqokela phambili.
Ngenxa sikhangela-ke siyabona ukuthi khonokho okunye yitroika yikho phela okuzahanjiswa khonangale ku-SADC Extraordinary Summit. So kutho ukuthi phela vele ukhetho lwe-Mozambique bathi luqondile njalo kutshengisela lokho kuqala kuphele akunjani?
Yebo, yikho esikukhangelele ukuthi yikho kuzakwenzakala. Itroika ingahambisa indaba le ku-SADC Summit izafika ithathwe ngayo naleyo ndlela itroika ikhulume ngakhona. Nganxa kungaba lezinso kayisoze zibe yineziyane ezithi zona ukhetho lokaluhambanga kahle basengathi yebo kambe lapha laphana kuhambanga kahle kodwa ngokubanzi balukhetho luhambe kahle ngakho-ke imiphumela yalo ikhonisa lokho kufunwa ngabantu beMozambique. Ngakho-ke angibona ukuthi kuzaba lenkukuthi singafika kusadiki i-extraordinary summit sizwe sokuthuka khona hhayi ukhetho loluhambanga kahle aluhambisananga le-static principles and guidelines on elections ukuthi aluhambisananga lo mthetho weMozambique namalungelo abantu beMozambique. Lokho kasikukhangelelanga ukuthi kungaphuma kulo mhlangano i-extraordinary summit.
Kodwa kukhona yini ukhokhelo obonayo ukuthi angasukuma aphosela akhethe hhayi bantu esikukhulumayo isigu wena ubona kungcono?
Angiboni ukuthi ukhona ozasukuma akhulume ngaleyo ndlela. Hhayi indlela okungakhona yebo kambe sike sabona eZimbabwe ngo-2023 iripoti yesadiki isuthi ukhetho aluhambanga ngendlela efaneleyo. Kodwa lokhu asikukhangelelanga ukuthi kungaba yinto esijwayelekile ukuthi izabe ikhulunywa njalo nje kusadakhe esingathi thina siyinomo ngesikhiwo. Ngakho-ke yebo kambe bangakhathazeka abanye kodwa kangaka ukuthi bangasukuma kakhulu-ke khona laphana emphakathini ngoba labo babekhangelelwa ukusasa bazakhomba ukhetho oluzakhangelwa ngabanye. So kwelusana lokuncedisana lokuvikelana yikho esesikubona kakhulu lokuthi kugxilwe kakhulu emalungelweni abantu lokusebenza komthetho lokuthi ukhetho lube ngolukhululekileyo ngokuba njengoba ngike ngathinta ukhetho olukhululekileyo luqakathekile kusadike Afrika ukuze simise kahle uyanga simise kahle ungabi le misebenzi silwise kahle izimpi lezigqumeka indawana zonke sibe le ntuthuko. Konke kugxile kuthini ukhetho olungolukhululekileyo olusuthisa bonke abantu kulelo lizwe.